Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwale Melika lapho abahlangana khona labosomabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labosomabhizimisi kweleBhilitani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sivuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebeklire ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulalutho oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili ngoba indoda edingayo angeke idinge ihlezi phansi. Ukuhamba kwabo akumangalisi ngingakufaka ngaleyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa anxaba ukuthi into sezatshintsha. Nxa ezele yona inhle isithombile, amajaha ayibona ukuthi hayi leya ntombi isithombile. And ungakhohlwa ukuthi khona vele amehlo omhlaba wonke vele ade eseZimbabwe. Akula okutsha abangakuveza. Into enkulu yukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenza ukuthi khona lo muntu olemali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo yokuthi khathesi silanda ukhetho, so banengi abathandabuza ukuthi khona kuyawela ngathi.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Phesi Mcijo, ingcwedi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi baza kuyalalo ngoba uzothola ukuthi osemabhizimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Kukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho abansundu kweleZimbabwe o-Indigenization Act loba nje usanda kuguqulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engikwaziyo ngabosomabhizimusi ukuthi basakhangele futhi lokuthi khona ama-elections bazahambisa njani, njengoba lokungena kwabo bangena ngendlela ekhanya ingaqedakali.
Bakhona njalo abalemibono engafanile kaNdlovu loMcijo. Omunye wabo ngukhansila wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibona ngani bakubangenelisa ukuthi bakwenze khona lokho. Ngisho ngokuthi isituation eZimbabwe andibona yibo abasukileyo bebona umumo seZimbabwe ukuthi abantu bathwele nzima njani, bafuna imisebenzi, abantu bathwele nzima ngesimo lesi esikhona esisiya kuso lesisama-elections. Bangathi bekhulumisana nabo ukuthi babuye ku-election esedlulile, ngibona ngani bangafuzi.
Osekela ibandla leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule laye uthi zisebenza gadalala iziphathamandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Into abayenzayo sibili izaluthola usekelo olukhulu kakhulu kwabamabhizinisi ngoba umpresident uhle waseqala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasango, ama-investors ababuye bezoinvesta eZimbabwe.
Uphinde wathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Yibo abantu abasisapotheta inhlelo zethu ezokuthi ilizwe lethu lithuthuke phansi phambili ngoba bona bafuna ukuthi ngelila kodwa abawukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lakho lokho, kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwala uhlale izinto zihlala zilukhuni eZimbabwe bengavumi njalo ukuthi kulo tshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
UNdlovu uthi uhulumende weZimbabwe kuphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulowo uhulumende lo sesize izithembiso ezinhle kakhulu, but singabantu abahlanikileyo thina sesazizo izithembiso zokuqala ngabe sikhala sizitshelwa njalo nje yona leli ibandla leZANU-PF. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha mbe asebekwenzile ukuthi siphembe ukuthi bazaguqula izinto, hhayi angubona njalo kuyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedile ngoba nxabe kuyosomabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthi nasesithengisa injabulo nxanalokho sesithalisithengisa kuthanda. kubuza thoko kubona sithanda ukhetho imazane ukudlalisa nje ngama resources esivele singelawo
ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni athiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukahulumente kaMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyaka yenye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguKate Dube.